isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 9 Mfufu 2017 nguChris Gande.
Lo ntungamile inkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Yeah, iPVR abesesuswile ngayo, but bengare HST, ngoba kwa test, indawo yakho ni vikachana, and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza, lokho yatshona khonale.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Uzulu wakobulawayo esithi kalalwazi olwaneleyo ngendawo zokubhalisela.
Ngomthetho we-National AIDS Council owe-stigma, awuhambi awuhlali kahle. Ukuthini umuntu ukuposition yakhe izwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwane.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kamphathintambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo ayethule ebulenjini be-Twitter.
Uzulu uthi akulabuvelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa umongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni weStudio 7.
Uhlelo lokubhalisela ukuvota luyaqala elizweni lonke jikelele kusasa. Umgcini sihlalo wekomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission, unkosikazi Rita Makarau, esithi sebelungiselele ukuqala lolu hlelo. Uthi imitshina yakulezinsuku e-biometric voter registration eyokubhalisa abantu layo isikhona, kanti lezisebenzi sezisendaweni zokubhalisela. Umakara ukhuthaze abantu ukuthi babuye lengwalo ezidingakalayo ezigoqela isithupha loba ugwalo lokuhambisa i-passport, incwadi elesiqiniseko salapho ohlala khona, i-proof of residence ngesiNgisi, njalo kungaba incwadi ikagetsi le kumbe ucingo. Kunjalo nje izakhamizi zakobulawayo seziveze ukuthi lokhe zingelalwazi olwaneleyo ngendawo lapho okumele zibhalisele khona. Kubika intatheli zindaba yethu uBathabile Masuku.
Izakhamizi zakobulawayo zithi uhlelo lwe-BVR azilwazi kahle njalo aziluthembi ngoba lukhethwe nguhulumende esebenzisa ikhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission. I-BVR ijonge ukuphuma loluhlu lwamabizo abazaba lelungelo lokuvota kukhetho lomnyaka ozayo oka-2018. Umtshayeli wemichova ehamba phakathi kwedolobho isiya emalokitshini achiyeneyo uSipho Masina uthi akakezwa lutho nge-BVR.
BVR akangiyazi and bengingakazizwa bengekezwa ngayo vele, ngoba le ndawo konke lapho ezirejisterwa khona angikwazi. Mina ngagcina ukurejista ngo-2000 and bengingakarejisti anymore, but ngilesifiso sokuvota. Kumbe okunye kukhozwayo ukuthi ngisho nasemsebenzini and into ezinjengama-newspaper into engalasi isikhathi sokuvala. Nxa kuyukuthi but sirejiste ngekhompyutha akusoze kube lesitsotsi yini, ngoba ikhompyutha into eyekhwayo ukuthi bagcine seba register abanye abantu abangekhoyo abangayexisti. Mina I think kuyabe kuright ukuthi babuye ebantwini babuye bazobafundisa before baqalisa lokho bakwenzayo, ngoba abanye vele ulwazi ngasilalo ukuthi PVR yini.
Iningi labasakhulayo selike lahlangana lodaba lwe-BVR ebulenjini laloba bengakabi lolwazi olujulileyo ngayo. osakhulayo umnumzana Bekithemba Moyo uthe lokho engakabhalisi ukuvota ngenxa yokuthi indawo ebekubhaliswa kuyo ibikhatshana njalo uhlelo lo BVR abaluthembi ngoba lusezandleni zikahulumende owaziwayo ngobutsotsi endabeni zokhetho.
Ya, yeah, iPVR abesesuswile ngayo, but bengarejest ngoba kwa-test indawo yakho ibikhatshana and bengakwazi ukuthatha isikhathi esinganani, so bengisesaba ukuphuza lokho yatshona khonale.
Omunye njalo osakhulayo othengisayo kosekusile unkosazana Gladys Dube uthi ufisa ukuthi afundiswe ukuthi BVR yona isebenza njani ukuze ethi nxa esiyabhalisa ahambe eselolwazi ngoba efisa ukuphatheka ekhethweni luka-2018.
Mina uhlelo lolu olokurejista bengingakaluzwa, kodwa isifiso sokurejista sokuthi ngivote ngilaso sibili. Ukuthi lungakwazisi ukuthi lurejistwa nini ngaphi, ngingahamba sibili ngerejista ngoba ngo-2018 ndesifiso sibili lami sokuyafaka uxa ngivote njengabanye.
Ilunga lenhlanganiso yezakhamizi zakoBulawayo e-Residents Association, umnumzana Wilfred Mthombeni, uthi yena useke wezwa nge-BVR kodwa akathembi ukuthi kuzakuba lenguquko ekwenziweni kokhetho.
Ye, sesizwile ngokuthi kuzaqala ukumemetheka kokuregister ukubhalisa lapho ukuthi abantu bezovota. Uqala ngolwesibili. Mina nginjani ngaregister? Kodwa ke ngilesifiso sokuthi ngihambe ngifinyelele ngiregister khonapho. Esikwaziyo nje ukuthi sokuguquka nge-BVR leyo sokutshintsha indlela ebesivele sibhalisa ngayo kuqala. Wawuphomba ukubhalisa nje kuphela kube ngakuthathi iminwe bengakukhangele okuningi. Kodwa ke khathesi sizwa kuthiwa sebeza kuthatha imfanekiso, sebeza kuthatha lama fingerprints.
Osakhulayo unkosazana Nondudu Zonyathi uthi yena akakaze abhalise ukuvota kodwa lonyaka ufisa ukuthola ithuba lokuyabhalisa laloba engelalwazi nge-BVR.
Mina angikaze ngiregister for ukuvota ngoba angilalwazi lwakhona lokuthi kuqalisa nini ukuvota khona lokho ukuregister for ukuvota angilalwazi lwakhona. Le BVR leyi angiyazi and information yakhona le asilalwazi lakho abakasitshele ngakho asika ubone ngakho ukuthi khona sesingathi hayi singasukumela phezulu sihambe siyeregister. Kodwa mina ukuvota hayi ngiyafuna ukuvota sibili next year ngo-2018 andisoke ngiyekele. Ngezwa ngakho ukuthi ukuqala nini ngizasukumela phezulu ngihambe ngiyeregister so that ngikwaniseke uya vote.
Abazi ngezokusetshenziswa kwemitshina yangalezi nsuku e-technology abekampani AHX sebephume lohlelo lukamakhalekhukhwini olwe-mobile app olutholakala ku-Google Play Store. I-app le ilama BVR centers aselizweni lonke jikelele kodwa ilokhe ingakaziwa nguZulu. Obona ngamalungelo oluntu kwezokhetho wakoBulawayo umnumzana Mthokozisi Ndebele uthi imizamo efana lale iyancomeka kodwa bekufanele kwenziwe kulesikhathi ukuze uZulu wonke athole ulwazi njalo kusenziwa nguhulumende.
Mina ngibona ngani ukuintroducer kwe mobile application kuzasincedisa kakhulu ukuze sifinyelele osowethu ikakhulu abantu abatsha abayibo abakhanya bethakazelela ulwazi olusha esingathi ama information technologies. Sizanelisa ukubana sithole information mayelana ngama centers okuregister ukuvota.
I-commission ebona ngezokhetho elizweni eZimbabwe Electoral Commission isiveze indawo zokubhalisa ukuvota eze-BVR elizweni lonke jikelele. I-BVR iqale ukwenzeka ekuqaleni kukaMpandula kodwa izekhi simemethekisa uhlelo lolu ukwenzela ukufinyelela abantu abaningi. Indawo lezi zizabe zivuliwe langempela viki ukuze uZulu wonke athole ithuba lokubhalisa. Ibizo lomuntu osebhalisa lizaphuma endaweni eyodwa yokuvotela. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legcikwane le-HIV sezisole amazwi kaMphathi Ntambo wezemfundo yaphezulu umnumzana Jonathan Moyo owethule ebulenjini be-Twitter esithi abanatha amaphilisi okwenqabela igcikwane le-HIV balako ukuhlanza behude. Iningi lithethe imbiko le ngendlela yokuthi uMoyo ubethuka umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngoba nguye osanda kula wahlanza njalo wahuda emhlanganweni weGwanda ngenyanga edluleyo. olwela ilungelo labalegcikwane le-HIV unkosazana Martha Tolana uthi lanxa umoyo esaziwa njengomuntu olenkulumo elensiba zenungu amazwi kamoyo la amethusile. Abanye abafana lomela iNorton edalela eParliament uMnumzana Themba Mliswa baphendule umoyo ngamazwi aqatha besithi utshengise ukungabi lonembeza. Sixoxe lolwela ilungelo likaZulu uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo othi amazwi kamoyo atshengisa ukungahloniphi.
Ungayivala kuhle i-tweet yakhe esayidini yakhe ibispecific entweni ayikhulumayo ngomuntu akhuluma ngaye. Ukuthi hayi bantu uthi yena wafakelwa kodwa ngimaybe yena le history yaziyo ngaye angithi kodwa lokhu liyakubona yena ukuthi nxa umuntu ezele ekuma ARVs alokwenza ama side effects okuthi umuntu ahlanze owesisu simgijimise eside lakhe ngobe kubeka ngaleyo ndlela. But kodwa mase sikukhangela from iside yamalungelo nje kumbe ukuziphatha ebantwini kusuka kusinika ipicture yokuthi ungathi uyeyisa abantu abaphila lomkhuhlane wona lo yabo ende ngomthetho weNational AIDS Council owestigma awuhambi awuhlali kahle ukuthi le umuntu nonja okuposition yakhe ezwakale esekhuluma ngendlela enjalo against abantu abaphila ngamaphilisi egciwana.
Singeke sathi ubezibhalela nje engakhulumi ibizo lomunye umuntu esitsho nje ukuthi amaphilisi la alakho kwenza lokho.
Iye uhlakaniphile siyamazi umoya uhlakaniphile kakhulu professor and kafakanga ibizo ngabomu ukuthi esayidini lakhe uyamkhulula ukuthi hawu kanti mina ngithe ubani njengoba ngithile ekuqaseni ukuthi hayi kuyaziwa ukuthi la maphilisi alokuba la ma-side effects anjalo. So uyakwazi ukuthi uyakwazi ukuzikhulula sibe ukuthi hayi mina ngizange ngitsho umuntu. So lo osekumhlupha kumhluphani kanti okusesakeni yikho okuzizwelayo ingxenye yena osekumenza responde kusho ukuthi uyazi ukuthi ukhulunywa ngaye.
Alo-ke uMnumzana Bekezela Madumafuzwayo olwela ilungelo likaZulu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseGwanda.
UZulu uthi akulabuvelo abukhangeleleyo empilweni yakhe lanxa uMongameli Mugabe engaze exotshe amanye amalunga edale lakhe labaphathintambo ele cabinet. UMugabe uveze ngomgqibelo ukuthi uzahlela kakutsha icabinet yakhe ngoba kulabanye abaphathintambo abangaqhubi kuhle umsebenzi. Uthe lokhu uzakwenza kuyona le iviki. Kodwa iningi lithi uMugabe kumele laye ehle esihlalweni ngoba esehlulekile ukubusa kakuhle kanti njalo seluphele. Ingcwethi zithi abaphathintambo abalakho ukulahlekelwa imisebenzi yilabo abakucele eliloyisa ukuthi uMnumzana Emmerson Mnangagwa athathe isikhundla sikamongameli Mugabe elethimu lakosti. Zithi njalo abakucele elilwisana lelikamnangagwa ele G40 balakho ukuphakanyiswa bafake esikhundleni eziphezulu okugoqela unkosikazi Grace Mugabe. Sixoxele enye yalezi ngcwethi uMnumzana Dumisani Nkomo.
Mona zandi kungathinde kakhulu laba bakuhlangothi likamnangagwa okungabe kugoqela yena uMnangagwa ngokwakhe okungabe kugoqela u-provincial affairs minister rural affairs u-Abenikho Ncube engxanyelo lomusho lodogora. Mona zandi bona laba engxanye bengahamba ngoba bengatinki bebangadinga imoto kusukela kuMnangagwa ngokwakhe kusiya ku-Abenikho Ncube kusiya ku-Chris Musho engxanyelo engxanyelodogora bona udogora engxanye bexhotshola nje incompetent.
Ubaba uJonathan Moyo bakhona abathi engxenye ulakho ukubiselwa ku-information ubona kusenzeka yini lokho?
Ya ikho ngisithe engxenye bangakhipha uMshoye umoyo engahamba ku-information umbe pronyotenike inye ephezulu kumbe inye phezulu.
Khona ukutshintshatshintshwa kwe-cabinet okukhangelelweyo lokhu ubona kuqeda na ukudlephana esikubonayo phakathi kwe-Lacoste le-G40?
Akusezo kuqede ukudlephana nje kuzenza ungakhanyi kuyesobala kodwa kuyaba wese ngoba laba abaphintshiwe bazazonda kakhulu kodwa manezani umongameli nomngakhe babeshise ukutshengisela amandla balawo uthi into esilamandla xa ukhumbula ukuthi umjiro wakusanjani kwangela umuntu oyicabangela ukuthi umjiro engakhitshwa. So kwezombusazwe mbezomba abangazwe bathi anything is possible. Lo nangagwala yagcine engaso vice president bebemthathele ukuba ngu-justice minister enxebeni ukuthi namasa or something. Kodwa mbona sibili kungenzakala ukuthi either bemthathele i-justice ministry kumbe bemthathele i-vice president ngokwayo. Kungenzakala lokho.
Bengamsusa uMnangagwa akusoze kube yikho na ukudabuka kwebandla lezanu PF phakathi.
Kwabe kudabuka kwezanu PF kodwa ngikhumbula ukuthi sasitsho njalo ngesikhathi sikamjuro.
Alubana exotshiwe manyathelo bani angawathatha uMnangagwa nxa ekhona?
Hayi inxeba mnika enye isecurity angatshintsha nabesekere mayi nxa. Kungenzakala ukuthi usekere mayi umbu amayi wenalo uGrace ebephronyothwe. Bona zani baba ngani bangaphronyothwa inxa ebiselo security ministry kumbe bamgcine ngu-vice president kodwa ngesela justice ministry ngoba i-justice ministry yekhanda imithetho icatheke kakhulu. Bona zani inxa ingamthathela yona le oversight over i-justice yokhanda imithetho.
Umnumzana Dumisani Nkomo yingcwethi kwezombusazwe sixoxela ekobulawayo.
Kulive Talk lamhla sixoxa ngokufuna ukwenziwa ngumongameli Robert Mugabe othi ulakho ukuguqula idale lakhe labaphathi ntambo iCabinet kanye lokukhangela uhlelo lokubhalisa ukuvota oluqalisa kusasa.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Kulabantu abalitshumi lambili abagalule emfuleni weNaf osemngceleni weMyanmar leBangladesh izolo ngemva kokugenquka komkhumbi obuthwele abantu abedlula ikhulu abakade bebalekela kweleBangladesh besuka kweleMyanmar ngemva kokuqhamuka kwempi yomdeni.
Abalwisana lohulumende wakwele DRC sebe besengelwa nguhulumende wakwele Uganda babikwa behlasele inkamba yabebutho kwele DRC babulala ilunga leviyo lebutho lomanyano wamazwe omhlaba ele United Nations. Kulimale amasotsha ambalwa. Lokhu kuphume embikweni oyethulwe libutho le United Nations namuhla.
Ingcwethi kwezempilakahle zithi umkhuhlane wengqondo kungenye yemikhuhlane eqhubeka ibandlululwa eZimbabwe kusukela ezabelweni la kuzo zonke inhlangothi kubangelwa ukusilela kolwazi kanye lenkolo uZulu azilandelayo. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Lokhu kubikwa kungokunye kokuphazamisa inhlelo zokulwisana lokusabalala kwemikhuhlane engathelelanwayo efana lokwengqondo. Ngenxa yalolu bandlululo, iningi liphetha lisehluleka ukuyadinga usizo ezibhedlela lapho sebegula, ikanti kuludubo olunganakekelwa nxa luthe lwaziwa isikhathi sesekhona. Umsekeli womqondisi obona ngokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni yabodokotela abangela mingcele eyeMedicine Sans Frontiers, MSF, umnumzana Emerson Gono, uthi kungalesi sizathu bakubona kumqoka ukusebenzelana loZulu kwezokulondolozwa kwabalemikhuhlane yengqondo. Lokhu uthi bekwenza phansi kohlelo lwe-Community Mental Health Model of Care kumaklinika alitshumi nantathu.
People lack understanding.
UZulu ulokhu engaluzisisi lolu dubo lwemikhuhlane yengqondo. Ziningi incazelo abalazo njalo lenkolo abalazo. Ngenxa yalezi nkolo kanye nokubandlululwa kwabatholakala bele mikhuhlane yengqondo, besihlangana lenkinga zokuba bephuza ukuzadinga usizo ezibhedlela usukhulile umkhuhlane. lapho sebephumile ezibhedlela ngoba sebengcono basuke benganathi imithi yabo ngendlela kubangelwa yilokho kubandululwa walo mkhuhlane.
Unkosikazi Sandra Ndiweni ngomunye wabongikazi abafundela umsebenzi kwezokwelatshwa kwemikhuhlane yengqondo esebenzela koBulawayo.
Inkinga ikuthi nje thina abantu abamnyama sisuka sibe lendlela yokucabanga ethiyona umuntu ma egula umkhuhlane yengqondo uyabe kwiindaba zakhe. Abantu bakuthatha njengokuthi mhlawumbe kukhona icala lenzayo kumbe usendo lakhe, kukhona umuntu okumnye wenza enye into eyenza ukuthi kube lo muntu osuka amsebenze ngokwesintu. Abantu abamnyama asila ukukholwa ngezifundo lezi ezaphezulu ezikhuluma ngokuthi umkhuhlane wengqondo uqalisa njani, kwenzakala njani.
Uncome indlela esisungulwe ngabe-MSF yokusebenzelana labalemikhuhlane yengqondo bekuzabelo zabo athi ngenye imizamo ezophathisa ukulwehlisa ubandlululo.
Uhlelo lolu uhlelo oluhle kakhulu, ngiyalwamukela ngezandla zombili ngoba lokhu kuzayenza kube lula ukuthi kusebenze ngomphakathi.
Unkosikazi Thokozile Ngwenya ngumatron esibhedlela seNgutsheni Hospital koBulawayo ulandisa ngengozi yobandlululo.
Emsebenzini lasemakhaya lapha bavela khona abantu kabawamukeli umkhuhlane wengqondo njengeminye imikhuhlane yonke, babona ngani into eyangisayo. Abanye benze okokuthi umuntu lomkhuhlane wengqondo uyavalelwa athone ekhiyelwe endlini angaphumi phandle, omakhelwane abangakwazi ukuthi lapha endlini kulo muntu ogula umkhuhlane wengqondo.
Luqhubeka lukhula lolu dubo lokubandlululwa kwabatholakala belemikhuhlane yengqondo elizweni, kubika unkosikazi Ngwenya.
Umuntu ole-BP kumboleshukela uyakhuluma nje public ukuthi usathatha amaphilisi ame-BP, usathatha amaphilisi ame-shukela, but umkhuhlane wengqondo kungani kuyinto eyangisayo ekuthekileyo, angeke akuthi bhadla phakathi kwabantu. Nxa kungama-social problems baxoxisane phansi endlini
abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngalolu bandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo elizweni. Umsekeli womqondisi wohlangothi olubona ngezempilakahle yengqondo lokusetshenziswa ngendlela engayisiyo kokudakayo unkosikazi Shelly Dorcas Sithole laye ulandisa ngalolu bandlululo.
Kulo bandlululo kubantu ababulawa umkhuhlane wengqondo okudlula abantu ababulawa ngeminye imikhuhlane yomzimba. Angazi ukuthi abantu indaba befuna ukwehlukanisa imikhuhlane wengqondo lomkhuhlane womzimba. Ingqondo isemzimbeni wani omuntu, but ubona bezama ukwehlukanisa umkhuhlane wengqondo lomkhuhlane umuntu angabulawa yi-BP.
Unkosikazi Thole uveza ukuba okungaziwa nguZulu kuba kulobudlelwano phakathi komkhuhlane wengqondo leminye okubalisa isimo sokuba umuntu legciwane.
Ubudlelwano obukhona lomkhuhlane we-HIV AIDS lomkhuhlane wengqondo yikuthi wena unje ngingakutshela namhla ukuthi ubanjiwe ukuthi u-HIV positive, kanengi almost 90% uyadana. Ekudaneni khonokho kuya ngawe ukuthi umzimba wakho udana kwakhona ekuthatha njani.
Ngenxa yedubo lobandlululo kwabalemikhuhlane yengqondo olutholakala lasemisebenzini, bayakhuthazwa abamankampani ukuba basungule inhlelo zokubanakekela. Lesi sicelo sihambelana lokuthiwo yindikimba yalonyaka yosuku lapho kunanzwa khona ezempilakahle yengqondo olwe-World Mental Health Day, yona ethi mental health in the workplace. Abezempilakahle babika ukuba oyedwa phakathi kwabantu abane 1 in 4 eZimbabwe batholakala behlaselwa yimikhuhlane yengqondo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Abaphathintambo ababona ngezemali emazweni abalisa ele Angola, ele Botswana, Burundi, Kenya, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, Rwanda, Swaziland, Tanzania, Uganda, Zambia leZimbabwe basemhlanganweni welanga elilodwa esigodlweni seMelika, iWashington DC, lapho abahlaziya khona indlela ezintsha zokuthuthukisa ezenotho. Umhlangano lo uqoqwe ngabenhlanganiso yeMEFMI. eZimbabwe limelwe ngumnumzana Patrick Chinamasa, umphathintambo wezemali njalo umhlangano lo ungenwa ngabo ngosibalukhulu bamabhanga amazwe womhlaba. Sixoxe lo programs manager wenhlanganiso yeMFMI uSipho Makamba.
Lapha sibuye emhlanganweni ngisebenzele i-organization okuthiwa yi-MEFMI. Umsebenzi wethu ukunceda ukusukumisa i-knowledge engathi lama-skills ebantwini ukuthi babekwazi ukwenza i-management yezenotho yelizwe. So kathesi sibuye lapha sile board meeting njalo besile forum ebesiyenza lapha sishare i-knowledge nje with abantu from all over Africa about infrastructure financing.
Yeah, nxa sikhuluma nge-infrastructure financing kwini khonokho?
Sikhuluma ngokufinansa izinto ezinkulu ezinjenge-power, amagetsi, ukwakhiwa kwama-bridge, ukwakhiwa kwemigwaqo and ama-products amakhulu and usually athatha isikhathi eside ukwenza. Big amount njengokuthi nje nxa singenza umvekeliso ngezinto zasekhaya, big projects like Kariba Dam or projects like building a road maybe from let's say esuke plam to ziyengena ngathi eMtare or Harare or any other way, and then power generation, not just the solar which is enough for household, isenziwani ilayitha ngama-gates a-generated from obulawayo khonapho isidide ukuthi avele ngaphi e-Kariba and all those stuff.
Ye, nxa sikhangela-ke kulabantu abaningi anganani abavela eZimbabwe emhlanganweni lo?
Bebekhona abavela e-Ministry of Finance, abavela kwe-economic planning, labavela ku-Central Bank.
USipho Makamba ngu-programs manager wenhlanganiso ye-MEFMI.
Kwezemidlalo, umqeqeshi weqembu lomdlalo wenguqu elebulawayo City uMandla Mpofu uthi isifiso sakhe ngesokuba bafinyelele ukuyadlala ku-final ngemva kokuphumelela kwabo esigabeni se-quarter final ngempelaviki edluleyo. Okuningi asikuzweni kuJoseph Njanji.
Iqembu lebulawayo City lifinyelele ukuyadlala kusigaba se-semifinal yenkezo yeChibuku ngemva kokunqoba ileYada Stars nge-1 kanya emidlalweni eqhutshelwe enkundleni eBaba Fields ngesonto. Loba benqobile abafana bebulawayo City badonse kanzima ukuze bathaya beyada, kodwa umqeqeshi weqembu lebulawayo City uMandla Mpofu uthi indlela abadlale ngayo ngokuzimisela imupha ithemba ilokuba bengafinyelela kufinali yalo mncintiswano.
Ngibona ngani namhla le ababiza ukuthi i-fighting spirit namhla yiye ewine igame le iphosa abafana, I think banibile kakhulu. Lapho sesikhona akusela ngendlela sesikhangelele ukuthi singaphusha sesefika abayithi final, and then kuzabonakala ukuthi kuzaphethani khona kahle.
Amanye amaqembu lawo aphumelele kumidlalo ye-quarter final edlalwe ngempela viki yedluleyo ngagoqela ele-Harare City lona elinqobe le-Black Rhinos nge-1 kanya ngomgqibelo, kanye lele-Haumine lona elitshaye le-Chapungu nge-2-1. Iqembu lesine elizaphatheka kusigaba se-semifinal kumncintiswano wenkezo yeChibuku lizakwazakala ngemva kokuba inhlanganiso ye-Premier Soccer League isithethe isinqumo ngomdlalo ongasafikanga emaphethelweni obuphakathi kweqembu le-Japani Mine kanye leqembu le-Capes United. Lo mdlalo umiswe ngemva kokuba sekulobudlwangudlwangu abalandeli beqembu le-Capes United sebephosela izikhali enkundleni becunulwe ukuba umsekeli kaNompembe uThomas Kusosa ethe umgadli weqembu le-Makepekepe uJohn Juwawo uhlohle okungekho emthethweni. Ngaleso sikhathi iqembu le-Japan Mine belikhokhela nge-1 kanya kule mizuzu engama-20 umdlalo ungene kuhlandla lesibili. Lokhu ngokwesibili kuba umdlalo ungafiki emaphethelweni kuhle kumncintiswano walo nyaka, njengoba kuhlandla lakuqala iqembu le-Chicken Indica lale ukudlala ngemva kokuba iqembu le-Yada seliphiwe umbikwa umdlalo usuvele ususiyafika komlindi uyagcina. Inhlanganiso ye-PSL idlilisele iqembu le-Yada phambili yajezisa ele-Chicken Inn lona elihlawuliswe $2,000,000 zamadola, ikanti njalo ngomnyaka ozayo alisoze liphatheke kulo mncintiswano. Ngiyimele iStudio 7 kobulawayo ngingujoseph Njanji.
Ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili.
Izakhamizi zakobulawayo ziveza ukuba lokhe zingelalwazi lohlelo lokubhalisela ukuthola ilungelo lokuvota.
Inhlanganiso ezilwela ilungelo labaphila legciwane le-HIV sezisole umnumzana Jonathan Moyo ngamazwi ayethule enkundleni ye-Twitter.
Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo ntungamile inkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.